labo laba abantu abangenayo bazafuna ukuba senze imali yalelo lizwe. Lokho kuzayenza ukuthi ezokudlelana labo abamashakazi abavela kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuna ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe, sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezishiya izimbabwe phansi. So kufana nje lokuthi lokho izimbabwe abakwenzayo kulimaza bona futhi abasoze bathole ibhizi.
Ukuthi kube lama-accounts achiyeneyo-ke bona ingani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusoze kuncede, sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besenzana beprinte nje iphepha bathi sokuyi-US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nasebesithi abantu bebenama-accounts angafananiyo. And lokho sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje leibhondi abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi, ngoba lokho kwebhondi lokhu akusoze kusebenze, ngoba ibhondi leyi kahle kahle izimbabwe dollar kodwa ingela backing eyenza ukuthi khona abantu badubeke ngoba bayehluleka ukubuyisa.
Kodwa singathi bekuyikho kungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-akhawunti amabili lokhu kodwa elokhu esenza sengathi ipolicy yakhe iyasebenza akusincedi. Into afanele yenze nje ukukhipha le bhondi ikhitshwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu. Then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbe basebenzise irand, imali eyaziwayo ukuthi khona i-stabilize sozibe itinsatinsa. Ukusebenzisa ibhondi kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba every day ivalue yakhona izobe itinsa. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagolo kungakapheli nje kungakafiki uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esifika ku-1000%.